soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 22 kumabasa 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namhlanje
kunzima ukuthi abantu lalo babezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlumbeni bebona abantwana besiya, so abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu badinga konke okungenza nje belale bedlile.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili.
Inkantolo ingacubungulungisisa kuhle indaba kaJosifati ephezulu izathola ukuthi ubaba uNgulube bekungamelanga abe kusimo lesi ayiso sona.
Umthethwandaba we-High Court usukhulule amalunga e-MDC amabili, umnumzana Josifati Mzacangulube lo Otilias Vanda ngebheyili ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili ngemva kokutholakala kwabathathu belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu laba yizakhamizi zeHarare. Lokhu kutsho ukuthi idolobho leli selilabantu abalitshumi lantathu abale-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo abahlolwe umkhuhlane lo izolo bedlula amakhulu ayisishiyagalombili 841. Kuthi inani lasebehloliwe elizweni lonke jikelele seliku 4159. Asebefile balokhu bebathathu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 177,234. Njalo wahlasela abayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe kuza ngesikhathi inengi liqhubeka lingena emadolobheni ukuyadinga ukudla lezinye indingeko zempilo ezibalulekileyo. KwaBulawayo khona kubikwa kujone kunyakazela enkabeni yedolobho izolo abantu bedinga imali emabhanga kuthi abanye ngekade bezethenga ukudla ezitolo ezinkulu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uzulu ufuqwa ludubo ukuthi aphume ezindlini lanxa nje uhlelo lokuzama ukwenqabela i-coronavirus lusaqhubeka.
Emadorobheni abantu bagcwele indawo yonke iZimbabwe lilizwe lilobunzima ngoba sesinjengezinja leziyana ezingalamnikazi kodwa ama-scavengers sigcwele indawo yonke sizingela ukudla. So kunzima ukuthi abantu lalo babezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlumbeni bebona abantwana besiya, so abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu badinga konke okungenza nje belale bedlile ngoba uyakwazi iziphala zethu azilalutho. So thina kwethu eZimbabwe sidla khonokho esikubambileyo ngalelo langa, so abantu gcwele indawo nazonke. Kuthi emakhaya abantu emakhaya uzathola ukuthi bale information etshiyene ulabanye abacabanga ukuthi umkhuhlane wamakhiwa kunzima vele bakuzwisisa ngendlela ezitshiyene and abantu bemakhaya bagcwele indawo zonke balutshana abahleleyo. So ngibona ngazathi into le kayisoze ibe successful especially umnotho wethu unje, abantu bonke badinga okokudla badinga okungabaphilisi ngoba sihla ama choices ayi-two, either sife sihlezi endlini sicatshele i-corona kumbeni sife endleleni sidinga okokudla. Uhulumende uthi abantu behlala endlini kodwa akazange etsho ukuthi baphila ngani. Uyakwazi ukuthi amandla strafa iziphala zethu asilalutho, so mesithi abantu behlala ezindlini uthi bayadlani. So ngibona ngazathi konke akutsho i-self-defeating ngoba kafakanga anything, even lanxa wayekhuluma no-president that day kazange etsho lutho olubambekayo ngokuthi abantu baphila njani.
Kulodaba lwabantu laba abavele kwelebhilitane uhulumende athi bayala ukuhlala eBelvedere College besithi bafuna ihotela kodwa abantu laba bathi ngamanga lawo aluhlaza bona abakufunayo yindawo elamanzi ehlalekayo hathi ihotela ulubona njani loludaba
kulusizi ukubana abantu bavunyelwe ukubana besuke eBhilitane bebuyela ngemva kokubana kulomkhuhlane onje kodwa eqinisweni ma uhulumende elokhu evulile i-espace abantu bebuye lapha kuyabe kuqakathekile ukuthi behlaliswe endaweni eziyizo so ngibona ngazathi abantu laba abahlanye ukuthi bangathi indawo bayihlalisi as long as ingalamanzi khona bekhuthaza ukuthi umuntu njalo nje kufuze ehlale geza izandla kufuze ehlale geza kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu bebelapho kule running water lama toilets efunctiona properly because indawo zonke zonezi you need ukuthini i-health yabantu kube yindawo elezinto ezikliye ngamanzi so ngibona ngazathi uhulumende akusiloqinisa ukuthi abantu laba bangathi bafuna amahotela kodwa bafuna nje indawo edecent ukuthi umuntu ume kuyo laye ezizwe ukuthi usendaweni leyo njalo kuluhlupho ukuthi kungani kuyaphuma ukuthini laloba kungakalaqiniso kodwa abantu bathi ukuthi abantu beChina bangani baphathwa different from abanye abantu ngibona ngazathi ngezinye izinto ezidala ukuthi kungabi lokuhlaliseka kuzizalwane ngoba zabe sizibona ngani labana bathuthwa ngcono ngoba uhulumende elobudlelwano leChina kubusiness
abantu bona bathini ngalolu daba nxa ukhuluma labo
kubantu abaphakathi kwelizwe bebengakukhangelelanga ukuthi ngabe uhulumende uyavuma ukuthi abantu bebuye especially bevela amazweni ona la ahili infected abantu babe sebecabanga ukuthi njengoba ilizwe lethu lisebunzimeni kangaka lilobuyanga kangaka abantu bengabuya bekuthwele la kasilandlela esizazivikela ngayo so abantu kabaphathekanga kuhle ngokubuya kwabantu abavela any other European country ngoba kungani kathi kwande kakhulu khona Europe so abantu balovalo ukuthi izihlobo zabo zingabuya lokufa okungaqedisizwe
umnumzana mbuso ofuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo kusenjalo izakhamizi zaleli dolobho zikhala ngokusilela kwempuphu lamanzi Zithi lezi ngezinye zezizathu ezivangela ukuthi ziphume ezindlini lanxa uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus solwengeziwe ngamaviki amabili. Uhulumende yena uthi ulenhlelo zokubona ukuthi umuntu wonke uthola impupho ezitolo lanxa nje abaningi bengayitholi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Violet Nxumalo
amanzi aluhlupho olumangalisayo amanzi ayavalwa usithi council uyavala amanzi omama abantwana babonakala all over ngama buckets and they going ama distance besiya layina eziboraneni iziborane lezana abalayina khona babe bengela ma-sanitizer abala kokuvikela ngisho noma yikuphi lazi khona phana ma bebamba iziborane lezana wonke umuntu ubuye bamba omunye la abuye bamba
izakhamizi kuziphatha njani lokho le mpuphu
impuphu ingabuya angazi lokuthi yabubuye nganani abantu bayabona impuphu isethula ngikhanya iningi but ma abantu sebethengiselwa thengisela inhamba elutshwane kakhulu enye ibonakala isikhitshwa ngezimoto ebusuku amashopu abe sevaliwe ngabo-3 ngabo-8-9 impuphu bayikhipha ngezimota ngikhuluma nje thina uchophiso lapha baze bathatha lezi namba zezimota ezithatha impuphu ebusuku njalo phakathi kwesikhathi ma abantu belayinela impuphu kulokunye ukuhlukumezeka abakwenziwayo izakhamizi ezinye angazi ukuthi amandla ziyabe seziwathethe ngaphi yibo ababe sebekhetha abantu ukuthi layinani abantu nje ezinye izakhamizi nje abangelani la abangalani la lokuthi kumbe bangobani bazifake bathi thina singabe angazi ukuthi bathi bangabani babezifakile abangaziwayo izakhamizi ukuthi ukwazi ukuthi bakhethana ngaluphi uhlangothi hlobo uyabe ungakwazi babe yibo abe sebelayini sabantu babo layinani lapha lina layinani la silamabizo abantu okumele bazuze impuphu abanye bayiswele abantu abadala batshonelangeni khonaphana behlukumezeka impuphu bangayitholi kuthengisa impuphu ezilutshwana impuphu kayisekho bona abana abalayinisayo basala sebephakathi labantu bamashopu abemashopu bayathatha impuphu ngezimoto amapholisa ayathatha impuphu bayithengisa phakathi enkambeni ngentengo ephezulu siyahlukumezeka kakhulu izakhamizi zihlukumezeka kakhulu angazi ukuthi kuzaphetha ngani ke lokhu
unkosikazi Violet Nxumalo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 Umthethwandaba we High Court izolo ukhulule amalunga ebandla le MDC Alliance amavili umnumzana Josephat Mzacanguluve lo Otilius Banda ngebail ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle ababili laba bavalelwa eChikurubi Maximum Prison nyakenye ngolwezi ngemva kokufunyanwa inkantolo kamantshi belecala lokuphatheka kudlakela lokuchisa impahla yesiphathamandla seZANU-PF ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwenzakala ekuqaleni komnyaka. Kodwa uNgulube loSibanda baphikisa isinqumo sikamantshi lesigwebo sakhe enkantolo ye-High Court besithi bamsulwa. Umahluli we-High Court uvumile ukuthi bakhululwe izolo ngenkulungwane ezimbili zamadola ngamunye i-bail. Sixoxele igqwetha likaNgulube umnumzana Ngqobani Sithole yena othi uyathokoza ngalesi sinqumo.
Inkantolo ephezulu isivumelane lalokho okwakubekwe nguJosephat Ngulube emaphepheni ayo ukuthi inkantolo ingacubungulungisisa kuhle indaba kaJosephat ephezulu izathola ukuthi ubaba uNgulube bekungamelanga abe kusimo lesi ayiso sona esithi appeal. Ngakho-ke inkantolo ephezulu ijaji yavuma ukuthi hhayi nxa iyakhangela amaphepha lawa asefakwe ngubaba uNgulube ukuthi angaphumelela enkantolo ephezulu ama-chances akhe they are very high esingathi ngama-prospects of success of an appeal aphezulu kakhulu asezingeni eliphezulu. Ngakho-ke inkantolo ivumile ukuthi hhayi kungasenani indoda leyo kayibe itshaya ngumoya iphandle indaba yayo isizangena-ke icubungulungisiswe esingathi i-appeal ngesilungu. Sisuka khonapho into esikhona esikhangelane layo ukuthi ubaba uNgulube lo mama Othilia okade yena irepresentwa ngu-advocate kucaca ivumile phulu baseHarare. Ngakho-ke osokufuze kwenzakale ukuthi amaphepha lawo azasuka lapha koBulawayo esithi Warrant of Liberation ye-eHarare. EHarare yikho lapha azafika akhitshwe khona.
Selikhangelela ukuthi akhululwe nini?
Ukuthi uzakhitshwa nini asingeke sazi kuyukuthi isimo esikhangelane laso elizweni umhlaba wonke jikelele ese-COVID-19 yiso esenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela ekade zihamba ngayo ekuqaliseni. So kuzathatha isikhatshanyana nje mpijana ukuthi azibone sephandle. I-bail ibhadelwe eyakhe lo Othilia i-$2,000 ngakho-ke esesikumelele ukuthi baphume. Umsebenzi osumkhulu esesikhangelane lawo umsebenzi we-appeal we-insist sokho esikhangelele ukuthi hhayi nxa uthi uyakhangela uzathola ukuthi ama-chances akhe makhulu kakhulu imantshi wehluleka ukuyikhangelisisa kuhle indaba leyi. Ngakho-ke sibona ngani singaphumelela enkantolo ephezulu. Umsebenzi sasemkhulu kodwa okuqakathekile okumqoka ukuthi lokho esikubeke phambi kwenkundla inkundla isikuvumelane lakho kuyinto ethembisayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela ilunga le-MDC Alliance umnumzana Josephat Mzacanguluve.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Indlala ibikwa isibhahile kwezinye indawo emaphandleni ngenxa yemigoqo yokungaphumi ezindlini efakwe nguhulumende ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Okunye osokwengezelele udubo lolu yintengo yokudla esikhwelile ngokuphindiweyo. Sixoxelo Councillor weDede umnumzana Stanley Torima.
Umumo wegcikwane lecoronavirus kade ungakabi mubi kakhulu egumeni lami iward 18 eseDede lapha. But engakusho ngokuthi abantu abakajayeli ukuthi bayakwanisa ukuthi behleke ukungena emashops bethenge izinto abazifunayo because amashops avaliwe, abantu abakwanisi ukuyothenga into abazifunayo. Yibo bunzima kakhulu ngokuthi behleke ukuthi bayathenga ngaphi. Indawo ezinjengamasafari, indawo leziyana zonke zavalwa, akula abantu bangakwanisa ukufika khona ngale besiyoyenza elulutho bangaluyenza. Indawo zonke zivaliwe, amapolisa lawa ayahamba around make sure ukuthi abantu ababuthandi lobuningi kwabo kumbe even egroup of 5 or 10 abakuvumeli bezama ukuthatha inyathelo esingathi lesikhiwa as a precautionary measure. Bengathelelani igcikwane lona leli njengoba futhi liyathelelana lokukhwehlela lezinto ezijeneyojeneyo.
Khona ukuphila ziphila njani izakhamizi kakhulu lezo ezithola uncedo lokudla kwinhlanganiso ezijeneyo?
Abaphila lokuthola uncedo kwinhlanganiso ezijeneyo bayaluthola uncedo lolo. Ingathi iviki edlulileyo ewodini yami khonapha bakhe babuya be-social welfare banika abantu ukudla, but ayiso into esingayithi izahlala ikhona ngokuthi ukubuthana kwabantu vele akusavumakali ukuthi babe bebuthana. Ungabona amashophu evaliwe, angiboni ukuthi singafika isikhathi sokuthi abantu bazakwanisa ukuholiswa lokhu abakuthola even from World Vision or from social welfare on weekly basis. And ukudla kwangona ndiyabona i-social welfare iyanika abantu umumbu, but kuyafunakala isitshebo, kuyafunakala cooking oil, kuyafunakala i-salt, kuyafunakala i-sugar. Izinto zonke lezo kumele ukuthi abantu bezithenge kuma-tuckshop kumbe kuma-shops but kuvaliwe.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila weDete ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eDete eMathebeleland North. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uphakathi kokuqoqa uhlelo lokwalisa osomabhizimusi ukukhuphula intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Iphephandaba leHerald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezivele kwelebhilitane ngomvulo zizaqhubeka zihlala eBelvedere Teachers College zisahlolwa umkhuhlane weCoronavirus ngoba kungela enye indawo lapho ezingahlaliswa khona. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani izihlobo, salibonani maZimbabwe amahle. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseKweleni Mpunzi underplant. Ngidane kakhulu ukuthi 21 days ize yaphela singazange siyibone ngisho lomuntu oyedwa ohamba ekhuluma oyesazisa abantu ngalo mkhuhlane omubi kangaka ososihlele ezweni. Khathesi siku 14 days engezelelwe nguhulumeni, asiboni futhi ngisho lomuntu oyedwa nje oxwayisa abantu ngalo mkhuhlane. Ngiyazikhetha mina ngihamba ngitshela abantu ezindleleni khona lapho engathi mhlawumbe uma ngiphandle ngibabone bedlula kumele ukuthi kulo mkhuhlane oyingozi oqeda abantu. So ngalokho zamani ukuhlala phansi bakithi, ngiyabatshela, ngizama, ngizikhetha mina ukuthi ngincedise umphakathi wakithi ngoba abaningi abasilawo amarediyo ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane. So ngiyazama ukuthi ngingazisa abantu baxwayise ubungozi bakhona. Lami yake ngikuzwa kukhulunywa kuradio kakhulu kustudio 7, yikho lapho esithola khona inkulumo eziningi ngalo mkhuhlane. So bakithi siyacela ukuthi asincediswe ngolwazi, siyacela ukuncediswa ngolwazi. Sithumeleni umuntu abantu abangasincedisa ngolwazi olugcweleyo ngalo mkhuhlane. Siyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi bethu abasakazi kwa-Studio 7. Ngilibonga ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. So ngathi inkosi ngalikhokhelela liyale liwuqhuba kanje. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngilo mbuzo, umbuzo engilawo ngamapholisa akithi. Ngizwe laphana kuthiwa khona sebebopha abantu abangu-7,000+. Umbuzo wami ngowokuthi abantu bangikhona bababopha bebabeka ngaphi abantu abayi-7,000+. Bababeka ngaphi labo bantu njengoba khathesi sisemkhankasweni wokuthi abantu kule social distance edingakalayo? So bona bababeka ngaphi lapho abantu abenelisa khona ukwenza i-social distance? Ngike ngabona koBulawayo abantu bebuthelelwe central laphana, kambe angithi nxa kulo olomkhuhlane bayaphela bonke abantu. Bese ngibuya ngike sengisithini ebantwini bakithi, abantu bakithi kasilandeleni khona lokho esikutshelwayo. Umkhuhlane ukhona, umkhuhlane ukhona, abantu bayafa. Landelani khona lokho kuzalisiza. Siyakwazi kunzima ekhaya, kula kudla kulani, but bakithi asilandeleni khona lokho. Kungcono ukubulawa yindlala kulokufa lifingule yonke kawani. Landelani ngoba lokhuyana oyedwa ngaba lakho endlini lonke selilakho endlini. So ngiyacela bakithi, ngiyabanxusa abantu bakithi, ngithwakaze omuhle. Linabantu abahle, yenzani njalo. Ngiyabonga. Likhuluma loMaluphahle Habron.
Ungakhangela umgwaqo oqonda kuzimba, uyabona ukuthi umgwaqo lo uqonda komgadi. Uyazikhanyela ukuthi nakho umgwaqo oqonda komgadi lo owekhezi omabohlobohlo onziyana kuthiwa Father Zimbabwe. Kuyini njengoba unkomo wakhona ngoye wabumba iyunithi? Ingaphi iyunithi yangikhona? Isinceda ngani iyunithi yangikhona? Rayithi, yasayinwa ubaba unkomo, isayina lomgabe ukuthi ngemva kwalokho ajika asibulale ngegugurawondo. Abantu laba babusayo bonke yibo abasibulala ngegugurawondo, abahlali bengene emajele. Lokho ukuthi kuthiwe ye kulomuntu osibusayo, yenjani njani? Izinduna zethu lezi bazifunani abantu besishweni? UKhaisi vele babemfakelani ejele ngoba lena induna kamzilikazi ejele? Wayedingani ejele? Wayeyenzeni edleni kabani? Khathesi bathi asonduna ngaliphi? Bangubani bona basityela izinduna zakithi? Ilizwe lele abahlale bodwa abantu besihloneni, bengasincindezeli. Akulanto abasinceda ngayo eqinisweni. And imeseji le kayibhodi, ayikhulunywe straight. Bayasincindezela kusegcekeni. Umgwaqo wekhezi okuya ngayibo kababunyongolo umafukufuku. Nafise ukuthi ngavele amadlozi esindebeleni abavukela, yikho bekhukhulwa ngamanzi. Amanzi nana enjeleni bayaphambanisa injeleli. Esasicela khona amanzi bahamba besiyabhomba sitsotsi bebulala amasiko ethu. Ya ukusibulala basibulala, bazayibona ingozi. Hlala bekuma-asti, hlala bekhukhulwa ngamanzi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, uthi uhulumende wakhe uzahlenga amankampani alelo lizwe kanye lozulu ophanjaniselwe impilo i-coronavirus ngemali engange 500 billion rand. Ele Cameroon lona lithi selibophe amasotsha alo amathathu ethezwa icala lokubulala izakhamizi ngasentshonalanga kwelizwe lapho amavutho alwisana khona labahlamuki. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eMelika seliphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,000. Izolo kuphela kufe abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu 2,700. IMelika yiyo ehamba phambili emazweni wonke ngenani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo kanye lasebefile. Umongameli Donald Trump yena uthi uphakathi kokuqoqa umthetho ozavimba abakwamanye amazwe ukuza eMelika ngenxa ye-coronavirus kanye lokuvikela imisebenzi yezizalwane zelizwe lakhe. Uthi njalo ufuna ilizwe lakhe livulwe abantu babuyele emsebenzini. Kodwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, umnumzana Difa Dube uthi lokhu yikufaka uZulu engozini enkulu.
Amazwe afana labo England, amazwe afana labo America, ngamazwe alomnotho oyenelisa ukuthi unganakekela izihlobo zabo noma ayenelisa ukunakekela abantwana abazalwa kulawo mazwe noma ngathi ama citizens akulelo lizwe. Yiko angibona ukuthi beqhakatheka kangakanani ukuthi bengazi bejahe ukuthi bafaka abantu ku risk enkulu kangaka ukuthi bababuyisele emsebenzini andubana bathole ikhambi. Ngibona ngathi lelo buye liphutha elenziwa kakhulu nguDonald Trump. Ngiyazi ukuthi abanye abalaleleyo kathesi njengaselizwe lethu elaseZimbabwe bazacabanga uBaba Dube uyasekela ukuthi abantu bahlale ekhaya babulawe izindlala. Siyazi ukuthi kunzima kakhulu isimo ikakhulukazi elizweni efana laseZimbabwe esimele efana lasenalesi ukuthi abantu bahlale ekhaya bengasebenzi. Kodwa ngibona ngathi uhulumende nguye umuntu ofanele afakwe ipressure eningi ukwenzela ukuthi uhulumende ayenelise to cater ukuthi ancedise abantu noma kube lezinto thize azinika abantu ukwenzela ukuthi abantu bengabulawa indlala emakhaya. Kodwa ke i-lockdown lokuthi abantu bebe bengakabuyeli emsebenzini nge-full voltage ngibona ngathi bekuyindlela eqondileyo. Ukuthi abantu bebuyela emsebenzini akube neziqondiso ethize eziza kwenziwa noma eziza fakwa in place ezingenza noma kuvulwe ama certain businesses, amanye ama businesses esibona ngathi azaqhelisa umkhuhlane kakhulu, especially business ye transport. Ngibona ngathi ibusiness engaqhelisa umkhuhlane kakhulu ayimise kancane. So ngibona ngathi kuningi kakhulu okusadinga ukuthi kucubungulwe andubana abantu babuyela emsebenzini, kodwa ikhambi nxa lingatholakalanga ngibona ngathi kuzabe nzima kakhulu kufaka abantu engozini kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili. Umthethwandaba we-High Court ukhulule amalunga ebandla le-MDC amabili, umnumzana Josephat Mzacanguluve lo-Otilius Banda ngebheyili ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7. Asibe nisonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-Fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.